Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-16 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC Alliance eMathabeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wakoSimon Khaya Moyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF njalo odabuka ensukukwe eMangwe kulesi sigaba.
Ukwedlula emhlabeni kukamnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMathabeleland South esigabeni seSanzukwe Mangwe sithanda ukuba sithi mayuyu.
Amabandla ezombusazwe yakhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni.
Sesinanzelela sathothi sile problem Gwanda South, sile problem Matobo South, sile problem Ebulili ma West. Izindawo esizikhangeleleyo ukuthi khona singagcina sizilozi.
Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emgwaqweni yakho Bulawayo ngabasakhulayo bebandla leZANU-PF kusolwa libandla leMDC Alliance.
Sesibona umkhuba lo lokhu kuqhubeka kubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo, into esisola kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathabeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Simon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF njalo odabuka ensuzukwe eMangwe kulesi sigaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi uMuyi wayezimisele ukukhulula ilizwe. Umnangagwa uthe kayazi impilo kaMoyo engekho kwezombusazwe ngoba wasuka lezomzabalazo esakhula waqhubeka lazo waze wayatshona. Umnumzana Moyo uphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero njalo amazwi enduduzo alokhu etheleka kunxa zonke zelizwe kulandela ukutshona kwakhe ngesonto eMadabukakusa eleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithupha 76. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance eMathabeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Lathi bakithi balalela abathandekayo njengebandla leMDC Alliance lapha eMathabeleland South, sithanda ukuthi njengoba sesizwile umbiko okwedlula emhlabeni kukamnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMathabeleland South esigabeni seSanzukwe eMangwe, sithanda ukuba sithi mayuyu langalezo inkathazo ilahlekela imuli yakomoyo kalale ngokuthula. Umoyo ibeyindoda ebidumile, ibeyindoda ebesiyazi kakhulu ngiqinisa ilizwe lonke balutshana abangamaziyo. Lathi lapha eMathabeleland South ibingumntwana wethu besivele simazi. Kube kubi nje ukuba seze wedlule emhlabeni engabonanga uhulumende omutsha ozangena ngo-2023, uhulumende uyabekhokhela uNelson Chamisa, u-advocate president wethu we-MDC Alliance ozaguqula impilo zabantu. Ilegacy kumbe ngathi ibizo alitshiyayo ubaba uMoyo ngithi lapha eMathabeleland South alikho likhulu kakhulu ngoba akukho kubambekayo isingakutsho ukuba utshiye senze lokhu lalokhu njengabantwana beMathabeleland South kumbe njengabantwana beSanzuku eMangwe. Kodwa sengitsho njalo, umuntu osethula kukhulunywa ngaye kubi esingakutsho ukuba sithi kalale ngokuthula, kalale ngoxolo. Ibingasondoda ekhuthaza iviolence, ibingasondoda ekhuthaza ubudlwangudlwangu, ibindoda njena ezithuleleyo obekuyinto enhle ngaye. Angikhumbuli isiga esike senzakala sifaka umoyo phakathi uSimon Khaya umoyo phakathi ukuthi uphathekile ekukhuthazeni abalandeli bebandla lakhe ukuthi lenze kudlwangudlwango njengalokho kwenziwa ngabanye. So ngakuloku samkhumbula kakhulu njalo mhlawumbe lokhu kungabe kwenziwe ukuthi indoda mhlawumbe eyaphila ngezikhathi ezinzima siphiliswa nzima thina laba bantu bathebeleland libandla lakhe lelezani PF naye ngaleso sikhathi ibandla lelibe ngakabambani lezaphu lawa abantu bakithi ngesikhathi segugura wundi. Mhlawumbe yikho engingakusho ukuthi yikho kwamenzayo waba ngumuntu ongani kabisani lokudlwangudlwango.
Nxa kulesehlakalo esinje kuyini elikwenzayo njengebandla njalo sesikhangela umumo khona ngapho kwele Mathebeleland South unjani kuyini elikubonayo?
Ngileqiniso dadewethu iofisi kaChalimana wethu eMathebeleland South izathumela incwadi yokukhalela ibandla lezani PF ngesehlakalo lesi senzakeleyo. Abantu lapha kithi Mathebeleland South ngiyeza ke ngithi bahlunukilwe kodwa hayi njengoba ngichili kuba ibindoda edumile ibindoda eyazakalayo into nje esemlonyeni abantu abaningi namhlanje bakhuluma ngayo ukuthi usizwile ukuthi umoyo uKhaya usedluso hayi indaba esemlonyeni yabantu abaningi kakhulu abanye balokwethuka abanye njalo neqiniso ade sebenzisana labo balokudana. Ngileqiniso nxa ilanga selizwakele lomsebenzi lomngcwabo lathi njengebandla sizathumela abantu abazahamba bayesimela bayesazisela bebuthini abanye abemoya nabebandla lakhe lezane PF sitshengisa ubuntu kuba hayi silahlekile sonke njengesizwe.
Lo ngumnumzana Ntando Dlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esefilabusi. Amabandla ezombusazwe akhathazwa impilo ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Ukwehla kwenani leli kubikwa kulakho kubangela ukudilizwa kwezinye izabelo zokuvota ama constituency kulumango. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje eminyama moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Esikwenzayo kathesi ukuthi siqalile ukukhankasa kakhulu ngeregistration ondli ba register abambe bayibhalisa ukuvota tesinanzelela sathothi sile problem ngeGwanda South sile problem iMatobo iMatobo South sile problem ngeBulilima West izindawo esizikhangeleleyo ukuthi khona singagcina sizilozile. So sibhizi singena ebantwini sikhuluma labantu ukuthi ba register ukuvota sikhuluma labantu ukuthi silabafowethu abase diaspora ngananzelela abafowethu abanema South ba ukuvota bakuthatha njengento abayibona ngelancedo ngoba abantu abangasihlangana sikhuluma bazasitshela ukuthi noma singavota izani yasiriga. So thina sithi khona bonke abase diaspora sinanzelela ukuthi uDisemba kathisa abanye bazabuya bezebona izihlobo zabo sibacela ngokuthi please siyacela sihlaba umkhosi ukuthi wozani libuye register ukuvota ukwenzela ukuthi kona inani lethu libe right ngasi siyasikhathi sokuvota sifika ngo-2023 bekhona ukubana bebuye bezovota. Sikhala ebantwini silokucela kakhulu ukuthi asidlungiseleni ilizwe lethu. Esikunanzelele kakhulu challenge esihlana layo abantu bakithi abala zithupha. Njengoba uyakwazi ubunzima esihlangana nawo silabantu abazalwa kubo South Africa bengabantwana beZimbabwe bethi sibebuya emakhaya bangatholi izithupha. Silabantu okwafekta indaba yeground yokuthi ngasinanzelela endaweni zabo Plumtree sinanzelela endaweni zabo Khezi ubo Bhalako yonke indawo leyana abantu kabalazithupha. Isikhalo esinaso esikhuluma lawo sebhuku sikhuluma lezi nduna ukuthi ncedana abantu libabhale izincwadi bakhona ukuthi kola izithupha.
Khona kuyini abantu abakhala ngakho ukuthi kumbangela ukuthi bengahamba ukuyabhalisela ukuvota? Ingxaki abalazo ungasitshela ngamafeature?
Baba Gandhi abantu bayakhala abantu kwakuqala bakhala ngokuthi khona sesihlupheke kakhulu noma sivota abantu lokho bekhala ukuthi kabaze beyivotele izano kodwa noma bevota bevotela iMDC Alliance iyawina kodwa kayithatha umbuso isikhalo sabantu okunye kwesifili abantu bayakhala ngalokho engikhulume ngakho izincwadi abala zithupha abantu bayakhala ukuthi bancedwe ngoba ngabe siya lapho uthatha izithupha bafika babuza ukuthi sicela i-certificate xa ungelabazali sicela ubufakazi even belezincwadi zokuthi ziyafakazela ukuthi abantu laba watshonelwa abatholi kuba lento eziningi asebekhulile abale 18 years yaphezulu xa bemele behambe bayithatha izithupha bafike bethatha ama-fingerprints bese bemelela ukumelela kwabo ukuze kuprove khona le Harare lapho esikhala khona sithi sifuna i-devolution of power sifuna ukuzibusa izinto zibe easy kuhlale 6 months abantu lalo ongatholanga izithupha abantu bazicine bebona ukuthi vele kakulancedo into ekhalisa abantu so into ekhona lapha ukuthi abantu bakithi ngokuhlupheka abahlupheke ngakho kabaselandaba lokuzikhulula
umnumzana Solani nje emnyama moyo ngumgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emigwaqweni yakobulawayo sokusolwe ngabaningi abasakhulayo bebandla lezano PF babikwa bengene ezidaladeni uJoshua Nkomo lo 5th Street ngeviki edluleyo baxotsha abathengisa bekulezi ndawo. Kube lokufuthelana okukhulu kwaze kwangenela umanisipala wakobulawayo. Kubikwa kwenziwe umhlangano phakathi kwebandla lezano PF kobulawayo ne-council kodwa sehlulekile ukuzwa ukuthi lo mhlangano uphumelani. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umkhuba lo uqaliswe yizani kususela kudala abafana labo umagurajha rumbira abafana abancane ngoba nje sengumuyi kodwa laye wayeyithathela phezulu indaba le engumunye walabo ababehluthuna izindawo ehlukuluza abantu lapha kobulawayo ukwenzela ukuthi abezanu PF bathabe sesibona umkhuba lo lokhu qhubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo into esisola kakhulu ngoba phela kusho ukuthi city council kayisela umandla okunikeza indawo ama-vending base lapha lawayo lelo lungelo selingele izanu PF njengenzele emthethweni izanu PF vikele kayilalo amandla okwenza lokhu abakwenzayo kathi esikwazi eZimbabwe ukuthi izanu PF yenza santando njalo iparty esenza ukuthi lizwe lethu lisori kakhulu emhlabeni ngoba iletha ukuyanga ebantwini ubona lo umkhuba thina sikhuthaza labo esabafaka ezindaweni abavotelwa nguZulu ukuthi bemele uZulu ebulawayo city council ukuthi nanze amalungelo oluntu njalokhu vele besikwenza besingakhethi ukuthi umuntu othola indawo yokuthengisela ngebandla liphi konoko sekwenziwa ukuthi izindawo sezinikezwa yizanu PF city council into esiyisola kakhulu njalo sibona ukuthi kwephula amalungelo oluntu ngokunye kwezinto okwenza ukuthi ilizwe lakithi libe lilizwe lelana eliyenyanywa ngamanye amazwe ngezinye izinto ezenza ukuthi ilizwe lethu libe lokuyanga
manje njengebandla kuyini elikwenzayo ngodaba lolo
city council yakobulawayo yiyo elamandla emthethweni okunika abantu abathengisayo indawo zokuthengisela izinto ababelazo yiyo futhi elamandla eyokunika labo abachovayo izindawo zokupakela izimoto ngathi yiyo phela esingathi nguhulumende kobulawayo yikho abantu bekhalela i-devolution kasoze wayenelisa ukuthi abantu bakobulawayo bekholise ezindaweni zabo ngoba uzabe ngumuntu odonsela ingubo esayidini le-ZANU PF yikho esesikunanzelela lapha kobulawayo sesikhathazekile ngoba siyazi thina ukuthi abantu abahlala kobulawayo sebeyaswela izindawo zokuthengisela ngoba u-town clerk lamalungu e-ZANU PF babeyekethisa bedonsele ingubo site ngeZANU PF ubaba khona omunye umfana weZANU PF othwa uMagura owaye lomkhuba nalo ukuthi uyafika ethatha izindawo enikeza abantu beZANU PF into engekho emthethweni waba umuntu okhuzo elalela kodwa kathesi into le isimemethekile sesibona amalunga ezanupiyo ethatha izindawo libalele sebethatha wona amandla e-City Council. Lokhu into esilisolayo kakhulu njalo kutshengisa ukuthi akulambusazwe omuhle lapha eZimbabwe. Into ekhona yikuthi uhulumende okhona uyabethanda benefisa ukuthi kube ngabantu abezanupiyo kuphela abasuthayo iningi ngilamba.
Umnumzana Swithani Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amathathu lantathu 33 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha lubika njalo ukuba akulamuntu ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lubika njalo lolu gatsha ukuthi kwababanjwe leli gciwane kulabahlanu abalithelelwe ezikolo zeMaswingo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa kwele South Africa abophe omunye umlisa odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ethole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo okucatshangelwa ukuthi uDube nguye owabulala laba bantu. Iphephandaba leHerald libika ukuba inkampani yeziphala zelizwe yeGrain Marketing Board ithi izabophisa abathwalela abantu inhlanyelo yohlelo lukaGantshompo bebahlawulise imali ngoba kungekho emthethweni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani balandeli beStudio 7. Obulisayo engusithokozile Ndlovu ngokuzalwa ngisekhalanyoni koNthoni ngokwenda ngisemadokonye. Ngithanda ukubulisa kakhulu ezihlobene ezisemakhaya. Ngithi iCovid ayikapheli, asiqhubekeni sifakeni amamaski, sanitize, sigezeni izandla ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Salibonani kuStudio 7 okhulumayo Godfrey Moyo. Mahlaba ithwale. Kuvele nje into yakithi ngale isimanga ngoba abantu bakithi nje abasesindebelene o abasebulile imangwe emathebelendi. Kumele impela bakubone ukuthi thina abantu baseMpumalanga basisebenzisa. Ababone nje kumqabuko unkomo. Unkomo bamcela izikhali, bathe bamcela izikhali bamtrapa sebaphila izikhali. Indoda ngoba mayihleli inezikhali zayo vele ayimelanga inikeze enye indoda izikhali. Lokho thina sidivuka mthwakazi vuka abantu yithi. Abantu nje abaqonde bayananzelela ukuthi imthwakazi iyabakhulula ebugqilini, iyabakhulula ebugqilini. Wozani bantu bakithi, lizwi imthwakazi.
KuStudio 7 salibonani lonke basakaza bahle nabalaleli bonke abalalela lo msakazo linjani kundawo zonke kumakumba amanomhlaba. Hayi, thina siyaphila bakithi. Sibonge nje ma bantu bephila kuzo zonke izindawo. Siyawuzwa umbiko omunye siwuzwile ezindabeni zeStudio 7 lapha kukhuluma angazi noma angiqondi kahle ukuthi lo muntu u-under kwiphi part or ukuzano noma ukuleya i-MDCT, but lo ochaze ngokuthi iMathebeleland ibukeka izalahlekelwa izihlalo mhlawumbe ezingabambili sibantathu ngokohlulwa abantu abavotileyo aba registered ukuvota inani labantu abaregistered ukuvota lilutshwana ngendlela abakubale ngakhona bathe inani labantu abaregistered ukuvota lilutshwana so isengalahlekelwa ngama city siyavuma khona kasivumi futhi njalo ku right khona ka ku rightanga ngoba siyakwazi ngicabanga ukuthi badala liyakwazi ukuthi uma uvela uchova amakhasi uchova lo muntu oyitsotsi ode chove thathe yakhe imali eyifaka phasi kwenyawo wena yakho ethu uyibeke egcekeni ulantoza yiwina wena lapho ngoba yena uyabe kwazi ukuthi uchovela malini ngoba yakho uyibhekile isegcekeni but wena kawukwazi ukuthi uchovela malini ngoba yakho awuyiboni uyifake ngaphansi konyawo so vele ama-parties la mbonani lapho abachova lo munye umuntu la izano izabachovi sokunye ivele sihle yaroba ke kusase ili kungcono ngoba kathe sikihle yaroba yabatshela ukuthi isibele bazaluza yindlela yayo lokho siyakwazi akwazi ukuthi ungahle upredict iscore ama teams engakangena egroundini ohluthi hayi vele ezawina ilay laphana nje vele uyabukwazi ukuthi ureferee mhlawumbe sumthengile ukuthi kabe lokuncindezele inyi team so konke lokho sikukhangele bakithi kodwa ke sikucelayo ukuthi abantu abake bevuka emaqandeni beke behlakanipha abantu beke bebona ukuthi yazi sihlukhiwe njengabantu besindebeleni bemathebeleni bakwamthwakazi include Midlands sihlutshiwe bakithi abantu abake bephaphame bebone like libhekane nalamaphathakini elingavotela liyeke lezinye izinto eziningi ezizalihluphekiswa kokugcina siyabonga
sanibonani 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 Studio 7 basakazi nabalaleli zonke indawo qale khona lelapho engidabuka khona elowa gwelo ngibulisa bonke abangaziyo okhulumayo ngungqabuko fokamkhwebu ngikhuluma ngise-South Africa eJohannesburg ndithanda ukubonga kakhulu umsebenzi elisenzela wona Studio 7 ukuthi lathi sizizwe izindaba ziphelele zinjalo kanti sithanda ukubonga indoda yakomoya umqondisi into azalayo inhle kakhulu iyabukeka bengithi bonke abamzwisisa njengami asimlandeleni impela sithatheni okwabokhulu nabokhokho bethu sikhathele sidiniwe ngombuso wempumalanga susela abazali bethu kuze kufike manje lokho kuyinto efanayo akula mehluko kanti uncindezelo luyaphambili esithi lathi impela sike sizibuse sikholise izwe labokhulu bethu abasishiyela lona sithi qhuba ngamandla mfokamqondisi siyakweseka singapha lathi ekwele goli sithi hayi sisayibambile sikweseka ngakho konke ngajabula kakhulu uma i-audio yami ingafundwa emsakazweni asibone
sanibonani sanibonani kustudio 7 sanibonani kustudio 7 nonke ninjani sibingela abalaleli bonke bestudio 7 nabasakazi ninjani hayi okhulumayo ngumoyo wasemathebela and south the plum tree endaweni okuthiwa yimangwe duze nebrunaberg hayi sibingela wonke umuntu bantu bakithi sithi nathi thina sikhuluma isikhalanga nathi ke nisithathe serious kanti waye isikhalanga sihlala si-marginalized ngale ndlela osmith bamarginalize isikhalanga izanu yamarginalize isikhalanga nabostudio 7 bayamarginalize isikhalanga kanti nisithatha kanjani nathi singabantu sicela nathi ke sizwe isikhalanga sisakazwa nakustudio 7 siyabonga umbuso wezanu umbuso omubi wamarginalize isikhalanga hayi ake nivuse isikhalanga nakustudio 7 sithi phambili ngezapho esivukile siyabonga umbutho wabantu izapho kakhulu wabantu the father of revolution is now back alive and strong siyakubonga lokho sibangilizwe ikhokhele izaphu nathi sikebe ne-representation ye-parliament sesikhathele ukumarginalizwa kakhulu abantu basemathebeland ispecially isikhalanga simarginalizwe kakhulu siyabonga
salibonani njalo kustudio 7 salibonani mazimbabwe amahle la kungekizo zonke indawo zomhlaba ngithi ngale mini njalo ngiphinde njalo ngilikhumbuze lena abantu bakamthwakazi abafuna ukulandela amabandla abanikazi abo eHarare lawo alandeleni kodwa ke eqinisweni ukuthi ngemva kwamavoti kuzaqhubeka inhlupho zakini zilokho ezinjalo xa lisehlile ukuvotela amabandla angakini ngapha bomthwakazi lihlekisa ngabo lifana nabantu abalima emasimini abo makhelwane lihlekise ngobaba ekhaya emuva ngoba lithi lina gala lutho libona imihlambe eminingi le eyabo elandela labo chamisa labo bane lithi lina liza kuyajoyina lithi kwenzela ukuthi ekugcineni nxa sekuvunwa bese bethi lani lingabantwana bakhona le angeke abantu laba baze balirecognize babe le ndaba lani ngaphandle kokuthi lina lidimande lokho lingakudimanda lokho nxa lilibumba libambene lina lileqhuku elithile lisuka ngakini alimboni yini umalema le South Africa ukuthi wenza njani libe lilokho elibhizi lihlekisa ngamaphatha kini lithi bangama-tribalist bangama-tribalist lina kwenziwa yini omagalela mafa bayahlala bengo-deputy speaker kodwa siyakwazi ukuthi nguye uspeaker vele nguye okhulumela ibandla but ukuthi abe ngu-deputy yilo ubandlululo lololo kaso ukwenzela ukuthi angabe seduze kakhulu nesihlalo esikhulu ngeke aphakame la next year uyabe ngu-deputy kumbe uyabe ngekho angeke baze babe ngabantu so nanzelelani bantu bakomthwakazi izinto ezinye elizenzayo ngoba liyazilimaza lina lodwa
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho wokwakha imigwaqo, amabholoho lamabhilidi, o-Infrastructure Act. Lo mthetho osekelwa imali edlula i-trillion elilodwa, 1.3 trillion, ukhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe. Umnotho welizwe leMelika ubususiya nganxele. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Dan Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi kambe ukungahambi kahle komnotho welizwe leMelika kungabe kubangelwa na ikugxanguza kukamongameli Joe Biden.
Masikhangela i-unemployment rate right now isibelow 5%. UBiden wayithola ikubo 10%. Of course lapha singeke sibleme uTrump, singathi bekwenziwa i-COVID lo. But sibonile even last month imisebenzi emitsha ecreatiweyo over 500,000 jobs. So angivumelani mina lokuthi umnotho weAmerica uyawa. Engingakutsho ukuthi ngiyakubona kusenzeka ukuthi intengo zezinto nje ezifana lepetrol lokudla lezinye izinto ezinjalo intengo yakhona isikhuphukile kakhulu and kodwa inflation le siyazi ukuthi ikhozwa yi-supply chain shortage ngoba izinto eziningi they are not being shipped from kubo China lendaweni ezinjalo due to i-COVID le shortage yama-truck drivers right now e-America. So mina ngibona ukuthi nje it's a passing phase since i-Congress isivumele infrastructure bill a 1.2 trillion le uBiden abeyilwela, sizobona izinto ziqala ukuvuleka, umkhono uqala ukuthuthuka ngoba kabe sokusenziwa infrastructure kulungisa imigwaqo, imisebenzi yeconstruction yama surveyors le imisebenzi eminingi enjalo izobenefita kakhulu and kuzo increase umnotho welizwe.
Ngokubona kwakho isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na ukungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden kumbe ikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19?
Mina ngokubona kwami uJoe Biden wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Kulama challenges siyavuma ngoba kulokudonselana even phakathi kwebandla lakhe lama-Democrat. Kulalaba esithi ngama-progressives abademanda mostly ama-social services ukuthi uhulumende yabhadale izinto eziningi for social services ukupromota izinto ezifana lemndeni, imizi, labantwana esikolo, izinto ezifana lalezo. Whereas kube labanye ama-moderate Democrats afuna ukuthi kubalance le business. Ama-Republicans yazi vele inhloso yabo ukuthi uBiden angaphumeleli. So yonke into abayenzayo ku-Congress, kuvoteni, bavota against uBiden kuyo yonke into on partisan lines. But umnotho ngokwawo mina angiwuboni usiwa njengoba ngitshilo emandulo and uBiden I think kwenza umsebenzi omuhle kakhulu. Osokusele nje ukuthi akwanisi ukuthi
abuthelele nje abantu abuthanise abantu ama Republicans nama Democrats ukwenzela ukuthi bapushe ama bills abawafakayo ukwenzela ukuthi like build back better bill esendleleni le kumele ukuthi ipasiswe ngoba iyo ezenceda kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leReston esigabeni seVirginia ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithumele amazwi enduduzo kumuli yako Simon Khaya Moyo ngokubhubha kwakhe. Amabandla ezombusazwe akhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.